Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 Mpalakazi 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuqakathekile ukuthi ngesikhathi esifana nalesi abantu benanzelele ukuthi khona okwakuqala akwalutho umuntu ungangcono esihambele nje ngesipidi sakhe esehlile esiphansi. Kuqakathekile njalo ukuthi ngesikhathi esinde umuntu kubekuthi abe overexcited.
Amapolisa ethule umbiko othi kulabantu abalichumi lasikhombisa i-16 abafele engozini zomgwaqo ngelanga lekhisimusi.
Ukuthi abantu abadala kunje lokho kuthiwa yiphephamani wasikhulume laye uyabezele ngakuthi khonokho. Lokho kumele kwenziwe njengamanye amazwe nje ukuthi nxa ngifuna ukulisebenzisa, nxa ngifuna imali yami ngiyithole ikhona ebhenki ngiyi-withdraw ngiyikholise ngoba yimali yami.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga lubikwa solubangela ukuthi abantu bahambe bethwele amakhadi emabhanga ukuze abayabe befuna ukuthenga izitolo babathengele ngamakhadi bese bephiwa imali esilomthelo we 50 cents ku $10. Inani lasebe luphele abayadinga usizo emzini egcinwa izalukazi lamakhehla ama old people's home liyaliqonga yona layo ivele ibhekane lobunzima. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Umphathintambo obona ukuhamba kwezimota lokuthwalwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo lamhla ukhuthaze abachayeli bezimota ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ukuze kwenqatshelwe ingozi zomgwaqo. Umnumzana Gumbo wethule inkuthazo le lamhlanje ekhuluma le Studio 7 ngemva kwembiko yamapolisa ethi kulabantu abalichumi lasikhombisa 16 abafele engozini zomgwaqo ngelanga lekhisimusi. Leli linani eliphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho kwafa khona abantu abahlanu kuphela ngosuku lwekhisimusi. Omela isigaba seBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi uyavumelana lamazwi kaGumbo esithi ukugijima ngemota ayisikho kufika.
Kuqakathekile ukuthi ngesikhathi esifana nalesi abantu benanzelele ukuthi khona okwakuqala akujahwa lutho umuntu ungangcono esihambele nje ngesipidi sakhe esehlile esiphansi. Kuqakathekile njalo ukuthi ngesikhathi esinde umuntu kulokuthi abe overexcited, bengathokozi kakhulu abantu, akathokozi umuntu ngokwaneleyo kumbe njalo umuntu ezithinte ekwamisa ukuthi uma ethayela ethokoza esefikile lapho aya khona. Ngoba ngenxa yobuningi babantu abahamba ngasemgwaqweni ngalesi sikhathi kujwayelekile ukuthi kube le ngozi. So isixwayiso sami ngesokuthi abathayelayo kuqakathekile ukuthi okokuqala babe ngabantu abanganathanga okudakayo, bengathatha njalo okunye okungabe njalo kuyisidakamizwa, babe ngabantu abahamba besobha isikhathi sonke, bengabi overexcited, behambe ngespidi esingathi sehlile ukwenzela ukuthi sinqabele ingozi ngaphakathina komgwaqo.
Athi amapolisa ingozi eziningi zibangelwe ngabantu ngabachayeli ekade begijima kakhulu, uthini ngalokho?
Kungaba liqiniso lokho ngoba ngithe ngiseharabe ivili ephelileyo ngihambe kwenye inkampani ethengisa amathaya amavili ezimota. Ngithe ngifika laphana ngathola ngasizimota lezo ekade zikhonapho okuthengise ukuthi khona abantu abaningi bebenanzelela i-fitness yezimota zabo njalo nokukhangela ukuthi amavili abo abahamba ngawo ngamavili alukule. Okuthengisa i-fitness yezimota sibili hhayi abantu bezama ukuyinanzelela. So-ke ngaleyo ndlela kutho ukuthi kungaba liqiniso ukuthi khona osokusuka-ke kube kubi ukuthi mhlawumbe umuntu eselungisisa imoto yakhe wayizwa imoto yakhe iqinile njalo ifanele obasemgwaqweni usuka umuntu elibale ukuthi isiqubo singaba sikhulu kakhulu kungayenza ukuthi umuntu ube nzima umthayele ukuthi react-e uma kuthe kwenzakala anything okungabe kusenzakala ngaso.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda ummeli weBinga North edalela eParliament sixoxela ekhona le eBinga. Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle sesidale inhlupho asebeluphele ukwedlula abanye bonke osokubangele ukuqonga kwenani labayadinga usizo emzini egcinwa asebeluphele ama old people's home. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngasebekhulile abahlala emzini ogcinwa izalukazi lamakhehla owebakho redonodzo old people's home ose Highfields eHarare ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ezithi Bustop TV, Angels Foundation, Le Rotaract, AA University of Zimbabwe. Izalukazi lamaxhegu eBakho Redonodzo Old People's Home baveza injabulo ngokwethekelelwa ngabenhlanganiso lezi. Ukhulu umnumzana Maxwell Tendanyi ngomunye osehlala kulumuzi njalo useleminyaka ethile ekulendawo weza kuzodinga usizo ngemva kokumiswa umsebenzi waswela lapho angaya khona.
Siyakhrosa kancane asimali ayikho. Yenike imali. Kwesinye isikhathi incane. Lapha seZimbabwe lapha kathesi. Ukuyo wakhona lapha. Hayi. Sekulungile manje azinesikhathi azilunganga. Unika utshwala amaveji. Unika amatemba, ngizinye isikhathi amafutha angekho.
Ukhala ngendaba yemali uTendanyi, othi bebethola uyingcosana abangasayitholi manje, ethi isizungu yiso esesimbulala lanxa bephatha imisebenzi abayanelisayo okufana lokulima izivande.
Hayo groom akusizi ndawo laphayana, sibabhodi. Abanye uyasithulela, abanye nokhuluma amanga, uyabhoda lapha ukhulu.
Unkosikazi Constance Mkize nguye umatroni kulumuzi. Yena usele minyaka engamachumi amathathu esebenza kiwo njalo ukhala ngokusilela kwemali sebephila ngokukhanyeza kwabalozwelo sikhathi sonke. Sekuvele njalo ukuba inani labesilisa asebeswela obagcinayo sebeluphele liqonge kakhulu kule labesifazane lanxa izatho zingakazakali phakathi kwabagcinwa eBakho Redonodzo Old People's Home. Abangamachumi amabili lanye, ababili kuphela yibo abesifazane. Bebegcwele ukujabula bethabe bemanzite abantu abadala ngesikhathi bethekelelwe liqula labavele enhlanganisweni ezintathu lezi batshona bebahaya ngengoma ezehlukeneyo iningi lazo kungezokudumisa umdali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Kunjalo nje ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni amanye amadolobho amancane ebikwa isiba lamalanga lapho amabhanga ayabe engela ngitsho yona indibilichi. Kuthi abanye ababikwa sebehamba bethwele amakhadi emabhanga ukuze abayabe befuna ukuthenga izitolo mabathengele ngamakhadi bese bephiwa imali isilomthelo we 50 cents ku $10 inye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Dorcas Banda njalo olilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDCT.
Into ekhona lapha engiyibonayo mina khonapha emadorobheni abantu ngabanamali. Sila kula mali engingathi iyasecirculate ngoba labona labo abanamabhizimusi bayakhala ngoba kula muntu othengayo. Abantu bayalala emabhenki belayinile, uthola abantu abadala belayinile, belala emabhenki. Kuyisimanga ngoba sike sabona ukuthi lapha sokuthwe amabhondi nothi sesifakiwe emabhenki, imali sikhona emabhenki. Kanti why abantu belokho beswela imali, abantu belokho bekhathela imali, nxa ufuna ukuthatha 100 ngifuna 200, kwese kuthiwa unikwa $50. Lokhu vele sokusitshengisile ukuthi uhulumende okhona useyehlulekile. Imali okuthiwa kule mali esikhona amabhondi nothi wona lawa akhona akula difference ebekhona because lawa siwaboni, asiyiboni imali, akula nto eyenzakalayo.
Manje ke nxa sikhangele lapha ema supermarket sizwa kuthiwa ama card la ube kukhuthazwa uzulu ukuthi awasebenzise esinsikhathi ka kusebenza
ukuthi ngisebenzise i-card kumele kube ukuthanda kwami nothi ukuthi uhulumeni angitshile mina ukuthi ngisebenzise i-card xa sikhuluma ngogogo umaduko ozivelele etsholotsho ekhaya ni uya unayo lelo card uyakwazi ukusebenzisa lowo mshini kumele izinto zonke zonezo baziqakathekise ukuthi abantu abadala kunje lokho kuthiwa yi-pepperman wazikhulumelayo uyabe evele engakuzwisisi khonokho lokho kumele kwenziwe njengamanye amazwe nje ukuthi nxa ngifuna ukulisebenzisa ikhadi lami ngilisebenzise nxa ngifuna imali yami ngiyithole ikhona ebhenki ngiyi-withdraw ngiyikholise ngoba yimali yami ngingafosezeli ukuthi hambe uyesebenzisa umtshina lwa kwesi sikhathi xa ufika khona phana futhi uthwale nzima uzitshela ukuthi offline umaduke ovele enotito katshona khona le akwazi ukuthi i-offline itshoni andinabona ukuthi kobe sokumphambanisile khonoko uthi namasa should put his house in order what we want here is money kasinike imali elizweni kadinga imali kashishini kadinga imali imali ibe ningi elizweni abantu bahole kunje so abantu bahambe kukhisimusi abanye bengaholanga into engazakuyenzakalele
manje pho kwenziweni njengoba umnyaka usuqala so
yikho phela ngithi mina nxa beyehlulekile izani i-PFS ehlulekile njenge-government ingazenzi yona inkokheli yabayama because ikhathi esingakhangela maybe only 10% are enjoying eZimbabwe khona the rest sonke siyakhala akula nto eyenzakalayo esiyithandayo esingathiwa yithanda kathi sesiqalisa umnyaka sebesikhangelane nama-school fees abanye vele sesiqalisa ukupanic ukuthi ujanuwari sefikile ngapha sesihlulekile ukuthi sibhadale ama-credit ethu ngapha sesikhangelane nama-school fees uthi namasa kanormalize ama-systems abekwazi futhi into ayikhulumayo nxa ekhuluma singakhela igaba lwama-bondnoti ama-bondnoti kwathiwa azaphiwa abantu aba-exportayo olotho esadeni umuntu onke sokumele awasebenzise khonapha kuzisakusazisiseni kakhulume izinto esizazisisisa thina alungisise umkhonomo basake ama-systems in place azasitebalize umkhonomo
alo-ke ngunkosazana Dorcas Banda isakhamuzi sakobulawayo njalo elilunga ledale lephalamende engwebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo
uhlelo lwabasakhulayo ole-The Connection namuhla sikhangela izifiso zenu zika-2017 kuyini elifuna kuguquke empilweni zenu nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungameli Nkomo Lotshiwoniso Jani.
Izihambi ezingena eZimbabwe ngomgwaqo zilokho ziqhubeka zibhekane lobunzima obufanayo. Imigoqo yamapholisa, ama-roadblocks angapheliyo, imigwaqo elamagodigodi kanye lokuphiwa intshintshi engama-bond notes uma behlawula kuma-toll gates ngemali yama-US dollars. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uMathini Ngwenya uzibonele ngawakhe engena eZimbabwe evela kweleBotswana.
Noma nje uhulumende weZimbabwe esithi amapholisa akakumelanga ahlukuluze isihambi kumbe afake imigoqo eminenginengi lama-roadblocks lokhu kuqhubeka kuyikudla kwansuku zonke kwisihambi emgwaqweni eminengi engena kweleZimbabwe kusukela emngceleni weGazungula uqonda eVictoria Falls akula mapholisa amaningi ngenxa yenyamazana zasendle ezigcwele kulomango ngakho amapholisa engafuni ukufaka impilo zabo engozini abatshayeli kulomango bahamba besesaba uma usaziwa ukuthi inyamazana ezifana lendlovu azikho khatshana kodwa endleleni le okujeneyo lakucele leBotswana akulasixwayiso ngengozi engabangwa zinyamazana zasendle. Udubo luqala uma abatshayeli sebesuka eVictoria Falls belubhekisa koBulawayo okungumango angaphezulu nje kwamakhilomitha angamakhulu amane. Umgwaqo lo ugcwele isigamba uhulumende ezama ukuvala amagodigodi amaningi njalo awulamahlombe okufanele ayenze ukuthi kube le ndawo yokuvikana kwezimo motam lo ngomunye umgwaqo oyisiphithiphithi izivakashi ziphuma kwamanye amazwe bezobona impophoma zaseVictoria Falls kodwa kukhanya uhulumende kawutshaya indiva lokhu umgwaqo siwagcwala amagodi. Noma nje lokhu kuyingozi kungathi ibancane uma sewuqathaniswa lamapholisa agcwele indlela yonke intatheli ye-Studio 7 ibali ama-roadblocks amapholisa afika ichumi lane kusuka eVictoria Falls kusiya koBulawayo wonke bebuza kumbe bedinga okufana nayo. Iningi lamapholisa awalamusa njalo kukhanya adinga umlando hatshi ukuphathisa isihambi bengaphuzi njalo kuloba itikiti.
Amapholisa akuleli asaboni njengepolice service. We see them more like a police force. Cause bona abakufuna emgwaqweni ukuthathela abantu izimali. Abaphathi kahle lama tourists la bese imali elizweni ngoba babhizi kuma roadblocks kuma highway leading to ama tourists resorts bebathathela imali.
Akupheleli lapho kuzihambi ngoba lapho uhlawulo khona usebenzisa umgwaqo ama toll gates noma nje kungakhanyi ukuthi imali yakhona isebenzani ngoba imgwaqo ikusimo esibi njalo izethekeli ihlawuliswa imali yokusebenzisa umgwaqo emngceleni i road access fee engamachumi amadola emelika. Ukucunula isikhambi ukuthi kungani ziphiwa intshintshi ngama bond notes noma zihlawula ngamadola emelika kuma toll gates.
Akuzisiseki ukuthi kuma toll gates nxa ubanika imali US dollar bona bakutshintsha ngama bond note cause yabususiya phuma ephandle kwelizwe. Manje babesithi la ama bond note uzawasa ngapi njengoba nasuphuma phandle kweZimbabwe njengoba engasebenzi kwelinye ilizwe.
Kukhanya uhulumende wakhathesi uzimisele ukusenga noma inkomo engasela chako ngoba lemngceleni impahla ngisho encane iyaliswa ukungena kuthiwa ikhona yathengiswa eZimbabwe noma idula okungakanani ekhaya. NgingoMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngikobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 o'clock lamhlanje ntambama. Lapho siyaba sixoxa khona kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection esizabe sikhangela ke ukuthi lilezinqumo bani ikakhulu abasakhulayo ezomnyaka ozayo ama resolutions. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umnyaka ka-2016 wathi usungula wavele wathembisa ukuthi umnotho wamazwe awezwekazi le-Afrika uzabhekana lobunzima lakanje lobo bunzima babakhona ngempela. Lokhu kwabangelwa izizathu ezithile zimqoka kuyikuguquka komumo womkhathi kwabangela ukungani kuhle kwezulu. Isilinganiso sokungamachumi athoba minwembili sababalisi bakwele Indonesia abangamakholwa esimoslem babikwa besekela ukusetshenziswa komthetho weSharia othi umuntu ofunyanwa entshontsha kumele aqunywe isandla sokubangele ukukhathazeka okukhulu elizweni. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Elemelika liyaqakathekisa inkululeko yabezindaba ukuba basebenze kungela migoqo evela kuhulumende ngenhloso yokulondoloza umbuso okhululekileyo elizweni. Kodwa ke abezindaba bazibona besenkingeni ngezinye izikhathi ngabezombusazwe abazibona besengozini yokuphunyiselwa imfihlo yabo ngabezindaba babe sebedinga ukuphindisela ngokufaka intatheli zindaba lezo engozini. Kucwaningo olwenziwe inhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo lentatheli zindaba emhlabeni jikelele e-Committee to Protect Journalists, CPJ, kufunyenwe ukuba kulentatheli zindaba eziningi ezivalelwe emajele emazweni womhlaba kule iminyaka edlule kulalapho leyo nhlanganiso isungulwayo ngomnyaka ka-1990. Ekuqaliseni kukampalakazi 2016, engwalweni ze-CPJ, bekulotshwe ukuba kulentatheli zindaba ezidlula amakhulu amabili 259 ezivalelwe kusukela lomnyaka uqalisayo okulinani eledlula elanyakenye lika-2015 lapho kuvalelwe ezingafiki amakhulu amabili 199. Eleturkey yilo elikhokhelayo ngokubopha lokuvalela intatheli zindaba okulinyathelo elingabe libangwe ngamandla ngemva kwemizamo yabakade befuna ukugenqula uhulumende walelo lizwe ngontulikazi lapho lelo lizwe phe lavalela intatheli zindaba ezidlulwa kancane ezingamashumi ayificaminwembili 81. Besetheswa amacala okuncedisa abakade befuna ukugenqula umbuso. phezu kwalokho kwavalwa inhlanganiso zezindaba ukugqela amaphephandaba lemisakazo edlula elikhulu. Ukubotshwa lokuvalelwa kwentatheli zindaba kuqhubeka kusiba ludubo emazweni womhlaba ukugqela emazweni afana leChina, Egypt, Eritrea lakwele Ethiopia. Lo nyaka ube ngumnyaka wakuqala lapho ele Iran lingayisilo elikhokhelayo ekubopheni lokuvalela abezindaba kusukisela ngomnyaka 2008. Loba kunjalo ele Iran lokhe libopha abezindaba ukugoqela umqondisi wefilimu uKevin Karim ogwetshwe ukuhlala ejele komnyaka lokuthelwa imvubu ezedlula amakhulu amabili 223 ngumfanekiso wakhe wefilimu olesihloko esithi Writing on the City. Abezindaba bahlezi behlaselwa zinkokheli zabohulumende engafuni ukuthi imisebenzi yabo yensitha yaziwe emphakathini. Ngakho ke elemelika lizaqhubekela phambili lisekela ngazo zonke indlela inkululeko yabezindaba emhlabeni jikelele lokulondolozwa kwelungelo labo ukuze kulondolezwe iqiniso.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Akusimfihlo ukuthi izizalane zeZimbabwe eziningi emhlabeni jikelele bezibhekane lobunzima obukhulu lonyaka, ngakho ke zibheke ukuphela kwawo ngenjabulo. Kule themba lokuba umnyaka ozayo ka-2017 uzaba ngcono. Kodwa ke bakhona njalo abathi umnyaka ka-2016 ubumuhle kakhulu njalo sebehlela okukhulu ngalomnyaka osungula ngeviki ezayo. Omunye walabo ngumnumzana Mxolisi Ncube oyisizalane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa ongumqondisi weBayethe Music. Emizameni yokuveza elakusasa elihle ngomnyaka ka-2017 lapho esigqiba umnyaka oka-2016 uMike Hobe oweStudio 7 uxoxelo Ncube.
Mina awamama resolutions omnyaka omusha ukuthi ngizosebenza nzima ke iminyaka yonke ngihlala ngisiba le resolution efanayo ukuthi ngalowo mnyaka engena kiyo ngizosebenza nzima ukwedlula umnyaka engisanda kwedlula kiyo. Ngikhangelele ukuthi ngisebenze nzima ukwedlula lokho engikwenze ngo-2016.
Kodwa uzizwe kanjani ngomnyaka ka-2016?
Ngathi mina umnyaka ka-2016 njenge-individual ube umnyaka omuhle kakhulu kimi engathi mina wedlule yonke iminyaka esenge ngayiphila eselokhe ngaba umuntu osezimele. Ube umnyaka wempumelelo kimi ngoba ngihambe esikolo nga-achieve the highest grade yami, ngabuye futhi njalo ngayathatha indondo ezimbili ngaphandle kwelizwe, ngabuye futhi ngathatha indondo lapha e-South Africa.
Kuyini okuhlukeneyo okucabanga ukwenza ngomnyaka ozayo?
Engikwenza kwenza ngomnyaka ozwayo ukuthi ngithathe ama-artist eBayethe onke ngiwafake phezulu abe ngama-artist ayazakalayo kakhulu, njalo silama-shows amaningi esoline up kulama-DVDs amaningi azophuma kuma-artist amatsha angakaze arekhode sizathatha siwahambise e-studio kusukela kunyanga nale esiyakiyo. Kungakho ngumnyaka oyabe ubhizi kakhulu, silama-shows amane esikhangele ukuthi azoba makhulu abe yindumezulu yama-shows. Sibuye njalo sibe lama-award ceremonies esizakwenza siBayethe Music. Kule phepha futhi njalo elitsha esiliqalile elithiwa yi-Southern Express sikhangelele ukuthi ngomnyaka ozayo silakhe lelo phepha libe liphepha elizamela wonke umuntu ikakhulu ohlukumezekileyo.
Lapho umnyaka usiyaphela kaningi uzwa abantu bese sithi ngesingizi bathi new year new me. Kodwa umnyaka ozayo akulanto ehlukeneyo eyenzakala. Ulasi isimuleko naso kunikeza abasakhulayo abakusimene esifana lalesi.
Engakutsho mina ukuthi umuntu ukuze umnyaka lo oyakiwo wehlukane lalo osuka kiwo, usuka sekuthini wena unephupho bani, ivision yakho imi kanjani, ngoba nxa umnyaka uphela kumele ubusazi ukuthi bengifuna lokho.
Lo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube esizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo engumqondisi weBayethe Music. Sixoxela ye eseJohannesburg. Izakhamizi zenkabazwe eMidlands ziqoqa umbuthano okubukisa insika yazo emaboleni Showgrounds ozenziwa ngolwesine. Omunye wabaqoqela umbuthano ongowakuqala umnumzana Matthew Nketa Mpofu ongusobhuku njalo utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelele ukuthi kuza kubukiswa amasiko emihlobo etshiyeneyo njengoba inkabazwe ihlanganisa izihlobo namasiko atshiyeneyo.
sikhanya izinto ezingamagugu eliyagwele siyanyusa uzulu wonke oliyagwele ukuthi abe khona ongaphansi kwenduna ezimbili, kule nduna uChief Sogwala, kule nduna uChief Mkoba, labalisa abayi-7 abangapha ku-communal lands, nabanye abalisa abakuma-refugee areas, nabosobhuku babo, labantu babo, siyabanyusa ukuthi babuye sizohlanganela nini emabweleni mhlaka 29 December ngolwesine phambi kwakusasa. Kuqalisa ngo-8 siyaphela ngo-3 siyabe sinyusile. Amakhosi asuka endaweni ezijiyeneyo, abakomambo sibanyusile, sanyusa labakomzilikazi, sanyusa lemonomoto yapha empire ukuthi ithumele ama-representative sizoxoxa ngoba niliyagwele yindawo ehlangele abantu abasuka endaweni ezijiyeneyo.
Ngokwakuqala yini ukuthi umcimbi lowo wenziwe?
Ngokokuqala ukuthi siwenze umcimbi lowo, kodwa sikhangelele ukuthi sizawenza minyaka yonke kusukela khathesi, ngoba-ke yikho kuzasincedisa ukuthi sibe sitshengisana ukuthi umnyaka siwuhambe njani, kungabi lapho esiphambanise khona, kungabi lapho kumele siqondise khona.
Kahle kahle ngobani abaphathisa ngemali ukuqoqa lowo mbuthano?
Akula muntu esiphathisa ngemali. Thina siyazenzela thina izakhamuzi zelwagwele, akula mali esikhona phakathi kwale into, ngobane sisaqalisa ukuthi sihlanganise amakhanda silungisa into zamasiko.
Liwuqoqa phansi kwenhlanganiso yini kumbe liyizakhamizi nje kuphela?
Izakhamizi nje kuphela, kodwa sixoxisana lohulumende, ngobane mina engikhuluma lawe kunjenje ngizenga-approach-a ihhofisi ka-DA. Ihhofisi ka-DA yangitshengisa ukuthi ngifanele ngisebenzele ministry e-arts, culture and heritage ne-development. So konke lokhu esikwenzayo bayakwazi ukuthi yikho okufanele ukuthi sikwenze. Iliyagwele wonke umuntu engiweliyagwele, ingabe ukudiaspora, ingabe ungaphi, siyamcela ukuthi kasihlanganiseni amakhanda. Abakudiaspora ngarefisa ukuthintana nathi, bangasithola kule inamba ethi 077-8871-269. Ngiyayiphinda futhi 077-8871-269. Ngumketha lowo usobhuku.
Yebo ke siyabonga Mnumzana Matthew Nketa Mpofu, usobhuku oqoqa umbuthano wemaboleni enkabazo, bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGweru.
Them a fraud, see them a come, the sacred cow, with the attitude holier than thou. They don't mingle with non-Christian folk, they don't wanna be unequally yoked. Them, cause me sinna them a gone some way, because them go to church every Sunday, while me in a bed, I sleep some more, cause me go a party the night before. Them, cause fornicator, cause the crook, but them a do the same when nobody now look. Them a one day Christian, them a one day early. And me, I watch a service on TV. See the preacher, I cry openly. That arose my curiosity. So me watch and me listen carefully, while the tears of the parson float freely. Then after a while it occurred to me, the parson really a cry for money. Him not cry for the poor family, who have to go to bed every night early. Now cry for the South African country.
One day Christian, ingoma ka Lloyd G, othiwa ina Lavender. Sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye izindaba ebesilazo. Amapholisa ethule umbiko othi kulabantu abalichumi lasikhombisa 16 abafele engozini zomgwaqo ngelanga leKhisimusi. Udubo lokusilela kwemali lubikwa solubangele ukuba abantu bahambe bethwele amakhadi emabhanga ukuze ababe befuna ukuthenga izitolo babathengele ngamakhadi bese bephiwa imali. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje, igama uChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.